Umqondisi wesikolo lesi, uNkosikazi Rebecca Mano, uthi abantwana abafisa ukuqhuba izifundo esikolo lesi kumele bethathe amaphepha okudinga indawo emahofisini abo koBulawayo, eGweru leHarare. Uthe baqakathekisa izifundo zescience, physics, maths lezinye.
We are actively recruiting right now the next best and brightest students to join us.
Sidinga abantwana abakhaliphileyo. Sizaqeda ukuthatha amabizo abantwana mhla ka-13 September. Abafuna ukuthola incwadi zokungena esikolo lesi bengakwenza ngendlela ezintathu. Balakho ukuthola incwadi zokungena esikolo koBulawayo ku-55 Jason Moyo, eHarare ku-23 Connard Avenue, laseGweru Memorial Library. Ungathola amaphepha ku-Social Media Education Matters kumbe ulakho ukuloba i-email ku-ignition@asapschools.org. Kumele abantwana bazibhalele bodwa incwadi lezi.
UNkosikazi Mano uphinde wathi isikolo lesi esaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2020 silabantwana abaningi abaphutsha kuhle izifundo zabo baqhubekele phambili ngabakufunayo kwele Melika. Uqhubeke esithi isikolo lesi sithola usizo ebantwini abalothando ndawonye lenhlanganiso ezifana neSimbisa Brand.
We have been built completely from the good graces of donors and what always
usizo lwethu oluningi siluthola kwele Melika. Kodwa sithola enye ingxenye khona lapha eZimbabwe. Osomabhizinisi abafana leSimbisa labanye abancane basincedisa kakhulu.
Ucele ukuba uzulu weZimbabwe labaphandle kwelizwe bangenele ukuze kufezeke amaphupho abantwana abafisa ukwenza ngcono empilweni zabo. Isikolo lesi esithatha abantwana abangama-45 ngomnyaka sifundisa izifundo ezigoqela i-mathematics, physics, chemistry, computer science le-robotics. Abantwana abangena isikolo lesi bathola ithuba lokudlala imidlalo engajayelekanga efana ne-rugby, ukubhukutsha neminye engatholakali kwezinye izikolo. Abanye abantwana abafunda esikolo lesi babonga kakhulu abakwenzelwa nguNkosikazi Mano. Abanye sebephila ngcono khathesi kulalokhu ababebhekane nakho bengakangeni esikolweni lesi. Omunye wabakhulumela e-Studio 7 nguSean Sibanda othi isikolo lesi saguqula impilo yakhe okumangalisayo.
I-USAID yanginceda kakhulu ngoba ngikhuluma nginje ngiya ku-university. Bancediswa ukuthi ngi-aplayele ngikhona le sikolo, njalo baningi abantu engifunde labo asebetholile ezabo indawo emazweni atshiyeneyo.
USean uphinde wathi
kumele atshengisele ukuthi uyingcitshi kwezomfundo ikakhulu kwezama-sciences wenzela ukuthi abe le-chance enkulu yokuthola indawo. Kube sekusithi i-demonstrated leadership potential, kuqakathekile ukuthi utshengisele ukuthi uyakwazi ukuthungamela abantu esigabeni kumbe esikolo ofunda kiso.
Amazwi akhe asekelwe nguLesedi Chinkutsi olubhekise eMelika owaphumelela kuzifundo zakhe njalo osethule indawo yokwenza izifundo zokuba ngudokotela.
Abadala abatsho beqinisile nxa besithi amajodo awela abangelambiza, kodwa kwesinye isikhathi amajodo awela abalezimbiza eziningi kakhulu okokuthi abakwazi ukuthi bazokwenzani ngezinye zakhona. Kimi kwakutshiyene, kwakusemnyameni empilweni yami, impisi sidla umniniyo. Kuleso sikhathi imbiza yakhona yayingekho namajodo akhona ayingekho, kodwa ngiyambonga umdali umvela inqanyi ngibonge kanye le-USAID Community School.
Ukhulume kabanzi ngokwamenza wangena kuzifundo zempilakahle.
Isikolo lesi ngizathi yindawo enhle kakhulu eyangitshintsha indlela engibuka ngayo impilo, yangipha ithuba lokuthi nami ngibe ngumuntu. Sikhuluma kanje ngilungiselela ukuthi ngiye e-university eMelika. Ngiyabonga kakhulu kuleli thuba ngoba ngiyajabula, ngiyathokoza, inhliziyo yami imhlophe nke okungqoqwane.
Abafisa ukuba kwazi okuningi ngesikolo lesi balakho ukungena enkundleni yokuxhumana e-Facebook kukheli elithi Education Matters Zimbabwe. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, yumlandu kwezindlovu.